Ngangifisinjenge libamba nje kancane babunkomo udaba lika Zuma look complicated esimeni sokuthi siyazi ukuthi izinto eziningi noma izinto eziningi abakubalela lalokho esingakubala sithi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagupdas abathi khona ilapha abe lesande sikhulu kakhulu ekwenzeni izinto ezimbi elizweni. Kodwa ke nxa sithi siyakhangela emuva ifamily yamagupdas babunkomo ayizange yabe ifamily eyaqala ukwaziwa nguZuma. Ifamily yamagupdas kwabe ifamily eyaqala esaqala ukuyibona uMandela esaphila bemile lamagupdas uThabo Mbeki khona emile lamagupdas kwazobuya wakwaphatha muva kaThabo Mbeki kungakaze kufike uZuma la esambona bemile lamagupdas akekho ophezulu eSouth Africa ongazange wafika kumagupdas. Kodwa ke indaba kaZuma indaba edinga kakhulu ukuthi abantu bayicungulise kakhulu ngobuchwepheshe bezepolitiki nomqondo okhaliphileyo kakhulu. Kodwa ke indaba le nxa bengayiphathanga kuhle babunkomo indaba le izabe lohlupho njalo izabe lomvukela omubi kakhulu ikakhulukazi nxa sikhangela lapha elizweni leSouth Africa ikakhulukazi esenjweni labantu bamaZulu.
Kodwa kungaba kulesandla sezombusazwe yini lapha kumbe ikuqhutshwa nje komthetho ngendlela efaneleyo?
Isandla sezombusazwe esikhona babunkomo ngoba nxa sithi siyakhangela uZuma nxa ngibuyela emuva kancane esikhona isikhathi lapho kwakwathiwa uZuma wayasayina ama-arms deal ngendlela eyayingafanelanga. Umbuzo ubususithi kathi uZuma wayezasayina njani ama-arms deal babunkomo yena kuwukuthi ngaleso sikhathi wayengekho ngitsho lakwi-executive ngaleso sikhathi wayengaso minister of anything kodwa ke wayengumuntu nje owayekhona as waye one of abantu abaphezulu njengomuntu owayebandakanyeka kakhulu kwezomzabalazo eze-ANC. U-president wayekhona abanye babephambili kwakhe babekhona ngaleso sikhathi kodwa babuya bazoqopha yena emuva ukuthi yena wasayina ama-arms deal. Uzasayina njani ama-arms deal ungelayo imvumo yokuthi nje noma ungasayina any document a legitimate document engayenza ukuthi a binding document eselizweni? Sibese sibuya njalo kukhona isikhathi lapho kwabe khona kwathiwa uZuma wadlwengula inkazana. Inkazana leya ukuthiwa wayedlwengula wayedlwengula njani babunkomo ngoba indawo okuhlala khona umongameli indawo ehlala igadiwe wayengene njani kuleyo indawo leyana eduze lasezulu laphana unkazana wayena ukuthi adlule ama-security azayefika ebedroom ibedroom lapho kulala khona uZuma wayelethwe ngumbani ukuthi azayefika kuleyana ibedroom? Ipolitiki abazama ukuthi bayilethe laphana ngendlela abahlukumeza ngakhona uZuma abananzeleli ukuthi uZuma ziningi izinto njalo azaziyo osekungenzeka kathesi ukuthi nxa beqhubekela phambili bemzuzi ubuhlungu kanje bakhona abanye abantu esibaziyo mhlophe ufana labantu ababandakanyeka ekubulaweni kaChris Hani abangabanye bakhona abasesekhona lakathesi abasaphethe umbuso weSouth Africa. Into le nxa bengayifakela izibuko kakhulu izahlikiza ibanje le-ANC izahlikiza abanye abantu ababeke ukuthi besazitshela ukuthi bona bangcono bazagcina nxa kuthi umthetho uyalandelwa ngendlela eqondileyo abanye bazagcina bebhadle ejele bona bezama ukuthi bethi bafake uZuma kanti sebezivulele umsena wamazwe.